Soko isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngesonto mhla ka 27 kuLwezi 2022 ngoKeep Stube. Endabeni zethu lamhlanje.
Ukasuke rodasi kisizathu sokholisa ukuthi khona yena uzaqhonza kanjani abantu abamkhutha ngenhlawu zezinengangaka lethathi impilo yakhe asikho isizathu sokholisa.
Umnumzana Sevia Kasukwere owabaleka eZimbabwe waye ngumongameli uRobert Mugabe esuswa esikhundleni libutho uthi kasoze axolise ukuze abuyele kubandla leZANU PF.
Umntana angasithelizeni abangamthelizeni kasikwere kalaseni ngikhisa ama-ODR ukuthi ufike wazama ukwenza khonoko kodwa ngendlela ade funeka iphenduka ngayo ayisiyo indlela eyenza ngayo.
Abakubandla leZANU PF bathi uKasukwere uyakwazi ukumela kwenze uma efisa ukubuyela kubandla leZANU PF. Iqhubekela phambili imidlalo yeWorld Cup kwele Qatar lapho iloMorocco elinqobe khona eleBelgium namuhla. Salethulela ezamasiko lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umnumzana Sevia Kasukwere owabaleka eZimbabwe ngesikhathi wayengumongameli uRobert Mugabe esuswa libutho esikhundleni uthi kasuze axolise ukuze abuyele kubandla leZANU PF. UKasukwere wethule umbiko ojulileyo enkundleni zokuxhumana esithi kumele uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa lebandla leZANU PF bemxolise ngoba waphoswa wabulawa libutho. Ukuze sizwe okuningi ngodaba lolu sixoxele umnumzana Ntokozo Msipha okunhlanganiso yeTyson yabantu esekela uKasukwere.
UKasukwere uthi asikho isizathu sokuxolisa Gqizi ukuthi khona yena uzaqhonza kanjani abantu abamkhutha ngenhlawu zezinengangaka lethini kuthatha impilo yakhe. Asikho isizathu sokuxolisa and umlayezo omkhulu awuthumeze ebantwini ukuthi uzimisele and ukhona nxa kuthi abantu bembizi ukuthi akhokhele.
Lapha-ke uJohn uthi ufisa ukuba ngumongameli kumbe ufuna ukukhokhela iZimbabwe kumbe ufuna ukwenzani vele?
Akutshoyo ukuthi 2023 igama lakhe lizobe likhona ku-ballot box. Uzimbesele and u-avele 2023 umlayezo esiwudlulisa ebantwini ukuthi igama elithi Sevia Kasukwere lizobe likhona ku-ballot box.
Liyangena njani msi?
Abantu yobo dwe abalungisayo and bazotsho bona ngokuhamba kwesikhathi. Amalanga vele asesondele lisakubona nje ukuthi hhayi kuzakuhlelwe kanjani. Kodwa esikutshoyo ukuthi 2023 ku-election igama elithi Sevia Kasukwere lizabe likhona.
Ye, liyabe likhona ngaliphi njengoba-ke kusanda ukwenziwa i-Congress yeZANU PF. Kwakhethwa ukuthi uMnangagwa nguye yedwa phela ozamela ibandla leZANU PF. Ngakho-ke uKasukwere uyabemela ibandla liphi?
Kuqakathekile de ukuthi sibekwazi ukuthi ekuqaleni amatshe zancobeka leyo ZANU PF la yayingekho yafomwa yakhankasa yaphatha umbuso. So asingakufaki nje ukuthi iZANU PF yindlela yezulwini. Bakhona abantu abasha abakwazi ukusungula ezinye izinto ezingafana la iZANU PF eyasungulwayo ngalesiya sikhathi. Kungabe sokufika isikhathi sokuthi kusungulwe ezinye inhlelo ezokuqhubekisa phambili iZimbabwe.
Lapha phela sikhuluma ngokutshaya umbhobho la.
Hayi, asitshaya umbhobho thina. Kodwa inhlelo zanamhlanje Dube asoze umbhobho, asoze siwuphathe umbhobho kodwa inhlelo zabantu abasha abakulezi nsuku esifundileyo esikwazi ukuzilungisa singazilungisa sikufake uKasukwere. Kodwa esikwaziyo ukuthi 2023 mhlazana wokhetho igama lakhe lizobe likhona labamsekelayo bazomvotela.
Kuyangena njani njalo inhlelo lezi okhuluma ngazo odingezabatsha izinhlelo ezinjani?
Ye, abantu abazikhangelele Dube sizazifaka emphakathini mangazibika manje uyazi ukuthi laba abaphethe umbuso manje bavele bona baphila ngenhlamba kuhlu kakhulu ukuthi ngivikele abantu bethu esisebenzisana nabo abanye ngabaphakathi khonapho kusystem abanye ngaphandle.
UMnumzana Ntokozo Msipha ukunhlanganiso yeTyson wabantu besixoxa laye eseJohannesburg kwele South Africa. Siphinde saxoxa njalo lo mnumzana Munashe Mututsa okubandla leZANU PF.
Engingakutsho mina yikuthi wonke umuntu owaza waba kubandla leZANU PF especially wabafika evangeni elasika ngokhasekweri sokuthi waba ngu-national political commissioner uyakwazi ukuthi imithetho yeZANU PF isebenza njani nokuthi nxa ufuna ukuphendula ebangelini nxa uzuthi athi uphande uphendula njani. Ngumuntu okwazi kakhulu, akula muntu owakwathi gqelisa, akula muntu owakwathi bhala incwadi, akula muntu owakwathi yenza lokhu. Nxa yena enesifiso sokuphenduka ebandleni uyakwanisa ukuthi ayenze amele akwenze ukuthi aphenduke. In fact into abangamtsheli zona abangamtsheli zona kasikwele kelaseleni likhisa ama-audio abo ukuthi ufike wazama ukwenza khonokho kodwa nendlela ade funa ukuphenduka ngayo ayishiye indlela eyenza ngayo. Nxa ukuwaxotshwa mhlawumbe nxa usonto esabatheni bakufaka phansi koswazi ungu-elder nxa uphenduka uphenduka ungu-elder then andiyathi ukuphenduka sube wathiya ichurchi uyaphenduka lawo phela uqala umzini phela khonana phansi uphenduke futhi ukhule futhi nebandla kodwa yena wayefuna ukuphenduka ngani ubayamthiyaizani iphinsi yamkolota ukuthi mina mele mbuyele ngisesikhundleni esiphendule. Manje yena i-problem alayo ukuthi i-politics zabo bazimisa ngokulandela imisebenzi ekankosikazi ka-Robert Mugabe umama uGrace Mugabe. So kakuswele amandla lawa ababathola from mama lowo yikho benganabo akakunanzeleli yikho bengafuni ukuzivuma khona kokuthi amandla abazicabanga ukuthi balawa so mandla abo bona ngamandla abantu abalanda ibandla leZANU PF. Akula muntu ongakwazi ukuthi ithathe iZANU PF ayifake esikhwameni.
Ye kodwa-ke khona vele iZANU PF ngasikhangele yena uthi kukhanya ngazani kwakumele abulawe ngakho yena kumele axoliswe kambe angaxoliswa yini?
Nxa esithi yena wayemele abulawe lokhu yizinto azikhulumayo yena asikwazi ngoba siyakwazi bakhona abaningi abanjengabo othombo ababehamba bonke bakhona abaningi abanjengabo mzembi bakhona abaningi ababekhona khonapha elizweni ogandawa ababanjwayo babothwa sibili ngesikhathi ka-2017 kodwa basaphile ngakathesi akuyilo wabulawayo. Okokuthi ngavula ukubulawa nje kwakuyizinto nje ezazikhuluma ngesikhathi sangikhona kodwa akula muntu efuna ukubulala umuntu bonke basaphile ababa nje abangahlabalekanga. Yena ukasukele ngo-2018 ukwaphenduka elizweni eZimbabwe la waphenduka wahambe eHarare wahlala wahambe emafamake wasebaleka sekula macala athi sabuzakuza ngento azenzayo ukuthi wayefuna ukubulala nxa wayefuna ukubulawa phela wayeva kufa ngo-2018 lapha kuyakhona. So akula muntu mina ngixolisile nxa kuthi wayefuna ukubulawa ngoba akula muntu wayefuna ukumbulala. Yizitori nje ezikhona ezikhulumekayo nje kupolitiki bethu ukwenzela ukuthi umuntu cabange ukuthi kunevalu politically ngasikhangele indaba zombusazwe kwela kithi.
Ye kodwa nxa sikhangele sibili ubona zani kungaba lobudlelwane njani phakathi kukasukwere lalaba ababusayo?
Ubudlelwane angaba labo uyabona ukuthi into ekhona ukuthi nxa usemandleni nxa usesikhathini sokuthi ngosemandleni kumbeni usebukhosini kumele unanzelele ukuthi isikhathi sakho singaphila ngoba ubukhosi ngamazolo. UKasikwere uke wabusa ngesikhathi engu-national political commissioner weZANU PF uthe ngesikhathi sakhe yena uKasikwere engu-NPC kuxotshwe abantu abaningi kakhulu kubandla leZANU PF. Mina lani ngomunye owaxothwayo.
UMnumzana Munashe Mtutsa ukubandla leZANU PF besixoxa laye eseHarare. Sesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba ibutho lakwele-Somalia libulele izolo amalicatsha e-Al-Shabab afika ikhulu esabelweni se-Migli Shabelle. Abasanda kukhethwa nguZulu ukuba bemele ibandla lama-Republicans kujale le-House of Representatives lejale le-Senate bathi bazaqhubekela phambili besekela inhlelo zonke zokuncedisa ele-Ukraine ukuba lilwisanele le-Russia. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. Sesingene kwezamasiko esintu. Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla sixoxa lenduna uMathema. Xoxa lenduna ngodaba lokuthethela. Akusitshele nduna ukuthi ukuthethela kuyini njalo kwenziwa sokutheni.
Siyathethela sithethela izulu. Siyathethela sithethela njengabantu abayimuli. Okuthi isikhathi sakhona esijayele ukwenzakala siphose siyafanana nje sonke ngoba xa sikwela izulu sijayele ukuthi kuhle kwenziwe ngesikhathi sika-Ogasti ongumcwabakazi ngesintu. Silungise wonke sikhangelele ukuthi akulungiswe yonke into kuphekwa utshwala kuyebiwa lapho kufanele kuyebikwa khona. Bese kubuya futhi ngapha emasikweni okuthi lingekhaya lapho lihlala khona. Umbe elikholelwa ukuthi ukuthethela kuyasebenza lapho futhi bakwenza ngayona le nyanga encwabakazi. Inyanga obathi iyazila ukwenza lo msebenzi ivame ukuba yinyanga ka-Okthoba engathi ngumfumfu. Leyo inyanga bathi iyazila ngoba ngembuzi awula muntu owenza ukuthethela ngaleso sikhathi. Ngaba usebecela izulu bekucelwa ukuthi amadlozi ahlangane.
Ye, nxa sesikhangeleke ukuthethela nduna, singathi kuqakatheke kanganani?
Angibona ngani ngiyabamba laphana ngiqalile ukuthi singabantu abamsundu. Ethile olukhulu lathi, esikwaziyo ukuthi ukholo lwethu luyasebenza. Njengenduna, ngibona kuqakathekile ukuthi abantu kufanele sithethele. Benze izinto zesintu sakibo, ngoba labo abelungu labo benjalo labo bayathethela ngeyabo indlela kodwa thina sikwazi ukuthi sithethela sikhuluma ngegwayi sithethele njalo futhi sigeke utshwala kuyindlela yokuhlanganisa futhi ngemuli ukuthi imuli zizekwazi ukuthi izinto zomlimo zibanjwa kanjani.
Hhayi, sungagqiba khonapho-ke udaba lwethu namhlanje nduna.
Njengenduna ngikholelwa ezintini zakithi ezesintu engikhangelele ukuthi abantu lathi vele sidlele imkhondo zethu sezivele zisebenza ungananzelela kwethiwa kuyahamba abantu baye kwebula ingqoza akazake bahambe baye kuthiwa kwayebula ingqoza kuyekele ukuthi kube nomoya othile ozasukuma uphethe izinyawo zabo or kube nemithinje ethile ebuya iphethe izinyawo zabo. Ngabe ngomama sebephumile bephumele ngengungu yabomama lapho isikhathi esiningi ngiyazi senzakala khonokho kujayele ukuthi kube ngomama abaphumayo bahambe behamba besenza isiko eliyabe liphathelene nomsebenzi wabomama okuthola izulu. Kuyajayele ukuthi akake umlimayeni ukuphendula engikhangelele ukuthi into le kufanele siqhubeke siyenza njengesizwe sakithi ngoba siyingenye yempilo ezinye izizwe yiwo lazo sezilazo iy'mfolo zazo ezingafanibezi.
Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje besixoxa le nduna uMathema ngodaba lokuthethela. Asihlanganeni singabaphilileyo ngeviki
ezayo.
Sonke isikhathi sezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngotungamili nkomo. Lamhlanje silomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphathelene mfundisi.
Sinibonge njalo uJehova ngomusa wakhe ongaphakathi osigcinayo lapho esihamba ezihosheni zamathunzi okufa yena ulada angazake aze asishiye sodwa. UNkulunkulu othembekileyo, uNkulunkulu oqinisekileyo. Sihlangana ke njalo kulo hlelo lwethu lokuvuselelwa kwemoya yethu ngoba kumele ivuselelwe phela ngenxa yokuthi kuningi ukwenza sidangale size sizwe kwesinye isikhathi lokuthi impilo ivele ayiphathisi. Sibuyele ke encwadini yezakha lapho esasikhona sisehlukana izakha 15. Lizakhumula abane lapha sasibale ivesi elilodwa nje uvesi 1. Namhlanje siyabala elinye ivesi futhi khonapho-ke sibale uvesi 2 namhlanje njengokuloba kaSolomoni. Uthi uSolomoni kwizakha 15 verse 2 ulimi lwabahlakaniphileyo luveza kahle ukwazi, kepha umlomo weziwula uphafuza ubula. Hey, ngamazwi aqatha la, ngamazwi akhayo, ngamazwi axwayisayo, ngamazwi okumele abantu bawalalelisise, bawacubungule, bazame ukuthi bawazwisise. Ngoba uyatsho lapha uSolomon, inkosi eyayilobuhlakani obumangalisayo, uloke khuluma ngayo indaba yokukhuluma kwabantu. Njoba eyatsho uthi ulimi lwabahlakaniphileyo luveza kahle ukwazi. Ukwazini kanti? Ukwazi impilo, ukwazi yena uNkulunkulu uqobo lwakhe, ukwazi ukuhlalisana labanye abantu, ukwazi ukuzibumba, ukwazi ukuthi ube umuntu, ukwazi ukubana lalabo khona labo ngabantu labo balemizwa njengawe, okumele ukunanzelele nxa ulimi lwakho lokhuluma. Ohlakaniphileyo uyakudinga wonke lokho ukwenzela ukuthi ahlalisane kuhle lalabo ahleli labo, abuye abe lo limi oluhlakaniphileyo lokudumisa uNkulunkulu. Kanti iziwula ziphonga ukukhuluma nje. Ngibona abantu behlala bexabana njengoba sike satsho lapha sisakhuluma ngomndeni. Abantu bahlezi ezindaweni zabo, abahlalisananga kuhle, kabatshayananga ngamatshe, kabathangani. Imvama yikuthi khonoko abakukhulumayo okunye kulamandla edlula imikhonto, amandla edlula inkemba, bayasika inhliziyo lemiphefumulo yabanye. Sengitsho lalabo okumele ukuthi ngabe yibo ababopha amanxeba enhliziyo ezophayo ngokudabuka, abanye kabasakwenzi khona lokho. Sesibona ngitsho imbala lezinkonzweni, abanye sebetshengisela ubuwula obungaphezu bobuwula ngokulandela izinto ezingakhiyo, bakhulume lezinto ezizilayo. Kodwa labakhokheli ngezigaba ezithiyeneyo, abanye uyabamba owangaphansi uthi kambe ngumkhokheli bani onje esiqintini esigabeni esigodini sengitsho lakulo ilizwe. Umuntu aphunga utshengisela ubula, ngoba uSolomon utsho njalo uthi umlomo weziwula uphafuza ubula. Kwesinye isikhathi bazibone ngathi bahlakaniphile kathi bona ibuthutha. Ungavumi ukubana ubonakale ukuthi uyisiwula. Kwesinye isikhathi ngcono ukuzithulela kulokuvula umlomo utshengisele ubula bakho. Busisiwe umuntu olengqondo ehluzekileyo, esabayo, ehloniphayo, elakuthi nxa esebona ukubana uzakhuluma into eyibuwula kungcono nje azithulele, abantu bangazi ukuthi uwula wakhe bunganani. Asikhulekele uNkulunkulu, sicela ukubana usize usinike ingqondo elokuhlakanipha ezasikhuba ebuwuleni lobo esibubonayo, sibe yilabo abahlakaniphileyo emphakathini lapha mbobuso bakho. Amen.
Lolo bekulohlelo fuselela umo ya selomfundisi Thandeko Sintimkandla. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungamile Nkomo. Kwamanje sike sizwe ezabatsha. Uhlelo lwabatsha namhlanje ke ngixoxa loFundani Ndimande, lijaha elihlala khona ngaleke koBulawayo. Fundani, kunjani baba?
Hayi, ngiyaphila mthokamthembo ozithembayo.
Ye, akusitshela ukuthi ukwenzani khonapho koBulawayo?
Ngiyaphila ngapha eMelika.
Hayi, siphilile baba.
Ye.
Nina ngapho kunjani?
KoBulawayo ku-right kakhulu. KoBulawayo ku-right kakhulu nje, bonayo nalomdlalo engukho emhlaba wonalo. Ye, kodwa iyasihlupha lapho koBulawayo ngoba amagesi asale senzima.
Ye, so singathi-ke uFundani Ndimande mbali, ungubani wena?
UFundani Ndimande singathi ile ndoda ebeyalapha koBulawayo. Njengoba yakumbone nje ngasihlangana kwapho ku-VOA, indoda ethanda kakhulu isintu, indoda ethanda kakhulu uBulawayo. Abantu abaningi bangazisukile ukuthi hhayi uBulawayo ngiyammela sizi, mhlawumbe ngingamsela loku nje.
Ye, siyabona sibili ulijaha elisakhulayo, sibili usaqinile. Akusitshela ukuthi wena uphila ngani khonapho koBulawayo?
Mina ngiphila ngokusebenza kahle kahle. Ngisebenza into engayifundelayo, ngangisekwezintabheni zesithi ngafundela into zabo-economics nabo-finance. So bentenza kakhulu le organization okuthi ithumela ebekusenza izimali kuwo South Africa. Njengasebenza ebubi Rural District Council Revenue khonapha kuningi engikwenzayo. Khona futhi ku-NMCA laphana kumsakazi wami Vilikazi Cultural Association la ubona umgubho ngo-September. Yiphepha sengihlelile khonapha. So kuningi esikwenzayo.
Ye, nxa ungatshela abatsha sibile ukuthi pho impilo yabo iyangaphi ngamafutshane, lawe impilo yakho iyangaphi khonapha eZimbabwe?
Ngasikhangele impilo yeZimbabwe isinzima kakhulu mfokaduke ngoba phela angithi abantu abaningi bafela yona ibhondi leyi. So kwamele ithole ibhondi leyi njengamayusa thale nzima abanye nje njengoba kade sikhuluma ukuthi kule nguqu zomhlaka sekuphila ngokubheja ibhora. Ukubheja ibhora khonoko abanye baphila ngokuthengisa, wonke umuntu uyathengisa esitaradeni bethi kuzothengisa akunjalo ukhansili layo iyababopha kulesi pho likhulu kakhulu je kobulayo na impilo yakhona akukhanye ukuthi kuyiwa ngaphambi kizekukathane emiza ukathane abantu bamenze esenta akusakhanye ukuthi kuyiwa.
Besixoxa-ke lo sakhulayo uFundani Ndimande khona ngale-ke kobulawayo. Ungathinela kusasa baba Sibongile.
Ngibonga kakhulu mfokamthembe Themba.
Ye, lingakhuthwa luhlelo lwabatsha maviki wonke. Kwezemidlalo, abalandela imidlalo yenguqu yokudinga intshantshu yezizwe zomhlaba ekhutshelwa kule Qatar bathi lo mncintiswano uyabakholisisa kakhulu ngoba kule mpumela ebengakhangelelwanga ngabaningi. Kusho ezebinjani nje usipha lolo daba kanye le mpumela yemidlalo edlalwe namuhla.
Imidlalo edlalwe namuhla phakathi kweqembu leCosta Rica leJapan kanye lokuphakathi kweBelgium leMorocco ibe yisibonelo esokuba imidlalo yalonyaka itshayisa ababhejayo ngamakhanda, njengoba leCosta Rica linqobe leJapan nge-1 kanya kuthi leMorocco linqobe leBelgium nge-2 kanya. Kumidlalo yayokuqala lawa maqembu leJapan linqobe leGermany nge-2 ka-1 kuthi leCosta Rica libhaxabulwe nge-7 kanya ngeleSpain, okokuthi iningi labalandeli bomdlalo wenguqu belicabangela ukuthi leJapan yilo elizanqoba. LeMorocco lona libe ngujikilobhanqa 0-0 leCroatia emdlalweni walo wakuqala, njalo selile miklomelo emine ngemva kokunqoba elikwenze namhla, okuyisimo esingenzala izithole selidlulele kwisigaba esilandelayo esomncintiswano nxa lingadlala kuhle emdlalweni walo wokucina kwisibaya sikagroup F lapho elizadibana khona lele Canada. Wayengumdlali weqembu lesizwe lama-Warriors Ronald Kitiza Sibanda uthi lo nyaka kulobunzima kumaqembu abekhangelelwe ngabaningi ngoba kumele abophe ziqine nxa efuna ukuphakamisa inkezo.
Hayi, i-World Cup play, hayi, kuyadlalwa sibili madoda, hayi kunzima. But kube lama-results athi singakhangeleli, but hayi khona kuyadlalwa sibili kunzima. Ungayibona hayi amadoda ayashwetha, oMessi oRonaldo bona abesibathembile hayi bathwale nzima, loba nje bewina labo bayavuma wathi esikusanzima. Kodwa ngiyabona kule Spain, ngiyibona sibili buya kubi Spain. Argentina la iyadliwa siqalisile, kodwa hayi kade sangiyiboni kahle ukuqina kwayo, kodwa hayi Spain ngizwangiyesaba sibili. Bona ngani i-team engaba le problem. IGhana njengoba isiyahlana le Uruguay emdlalweni lo obuyayo, ngithemba bazazama ukuthi beke besikhwijize lokhu abasenza khona laphana besikhipha sesibonise singenile. Ngiyacela sibili IGhana ukuthi sizamele, siyayisapota kakhulu. Sicela besiwine le game le-Uruguay ngoba hayi abantu labana basizwisa ubuhlungu kabo.
Iqembu le-Argentina lithuthukise amathuba alo ukudlulela kwisigaba esilandelayo somncintiswano ngokunqoba elikwenze le-Mexico nge-2 kanya, kodwa beluke lethusa abalandeli balo ngokunqotshwa elikwenziwe ngele-South Arabia. Wadlalela iqembu lesizwe lamajaha leminyaka elitshumi lanhlanu umncedisi Gumede uthi amaqembu okwakuthiwa mancane kawesabi amakhulu.
Abasayesabi sanisola amanye players, so abasayesabi ama-big names lakho-Cristiano like what. So noma bedlala laphana hayi bazidlalela kuphela, usaconcede ukuthi lo ngubani lo ngubani. So kunzima ukuthi labana bedle amathimu lawana amancane lawa, sokufanana vele.
Umqeqeshi osebenza labasakhulayo uKhoso Nyathi uthi isimo somnotho samazwe ezwekazi le-Africa laso sidala ukuba amaqembu lawa ayengaqhubi kuhle.
Hayi, thina uhlupho lothe ngxenye ngesikhathi kungaba yikuyanga ngoba kuyahambelana ukuyanga le performance yakho. Ibhora lenziwa yiteamwork. Xa lwana umuntu engasabuyanga wenza inhlelo lezi zika coach kusukusela ngosuku lwakuqala, amboni ukuthi siba lempumelelo.
Ulizwe Suyesuye umqeqeqeshi osebenzele amaqembu abalisa ele Cholocho, ele FC Platinum kanye lele Talent Vision, uthi impumelelo yemidlalo yesidlalwe iveza ukuba izinga lomdlalo wenguqo odlalwa kwele Qatar liphezulu kakhulu.
I-standard esilazo kulonyaka ku-2022 World Cup lese Qatar. Mbona ngathi sihle kakhulu. Mbona ngathi konke kuright ngoba uya siyawabona amathimu amancane esurprise amathimu la makhulu. Khonoko kwenza ngathi manje sethi hayi ibhola la developer.
Kumidlalo eyadlalwa kusasa ngomvulo iqembu leCameroon lizadibana lele Serbia, ele South Korea lizancikilana lele Ghana, ele Brazil lizadlala lele Switzerland, kuthi ele Portugal lizadlala lele Uruguay. Ngiyimele iStudio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanjini.
Omanje iqembu leCroatia lidlala lele Canada, kanye liyakhokhela ke ele Croatia 4-1 kumdlalo lo.
Thank you Lord Jesus. Our Father who art in heaven.
Salbonani, ngiyalibingelela nonke. Ngegama lika Jesu Kristu wase Nazaretha. Amen. Okhulumayo ngugugulethu moyo. Ungumculi wegospel obuya eFlabusi endaweni yaseMahole ozelwe ngo-1987. Ukhule ethanda umculo, uyakompoza, uyabhala njalo amaculo. Unama-album amabili so far, eyaqala ithi Ngiphethe uJehova ekhuluma ngobukhulu nokumbonga uNkulunkulu, yesibili ithi Akehluleki ikhuluma ngokumdumisa
nangokumngcwele.
Lonyaka uliphathele i-single track ebizwa ngokuthi Baba Wethu. Ngiyathemba ukuthi abalaleli nabalandeli bazoyithokozela. Le single track libusiseke lisayimamela ngegama lika Jesu. Ngiyabonga futhi i-support elisinikeza yona. Ngithi kini nonke, uNkulunkulu anenzele kahle, anibusise, aqhubeke aniphakamise, aqhubeke afeze izifiso zenu kukho konke enikwenzayo. Ngithanda ukubonga futhi nabafowethu engisebenzisana nabo, abafowethu abasizayo ukuthi sikhulise umculo wethu. Ngithi uNkulunkulu anenzele kahle. Asikuthathi kancane ukuthi nisisize, kepha ngaphakathi sinokubonga nokuthokoza okukhulu. Siyabonga.
Sihlobo sesikhangele indaba ezikhokhela lamhlanje. UMnumzana Sevia Kasukwere wabaleka eZimbabwe ngesikhathi wayengumongameli uRobert Mugabe esuswa libutho esikhundleni, uthi asoze axolise ukuze abuyele kubandla leZANU PF. Abakubandla leZANU PF bathi uKasukwere uyakwazi okumele akwenze uma efisa ukubuyela kubandla leli. Iqembu leCroatia linqobe eleCanada 4-1 emdlalweni weWorld Cup osanda kuqhutshwa khona manje. Sikuba lapha-ke uhlelo lwethu olivalisayo. Ujabo Sithemba uKhe Sithube lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.